Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
bazazibulala kumbe bafuna ukuthengisa imali bangayibamba bona abakulu bakhulu khonale, ayisaphumi sebeyifaka ezikhwameni, ayisoze isincidi. Kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala, sidlela amabele.
Le Zimbabwe lithi lizaqhuba uhlelo lokubulala indlovu, inyama yazo inikwe abantu abalambayo.
Mina ngafunda ngaliceda, kodwa ngokuwoma kwelizwe, ilizwe liwomile, sesisebenza nje emgwaqweni ama-short time, sometimes ama-night. Roughly kuyangiphilisa nje since ngaqalayo, but kese hhayi semanejile ukuthi imindlu yami ikhanye ukuthi kwenzakalani.
Sebe sidla kanye abanye abantu abaswela ukudla ekobulawayo. Owaye ngumongameli wakweleBotswana namhla umiswe emthetho wandaba witheswe amacala amaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhulumende uthi uzabulala ezinye indlovu kunikwe imihwapa yazo lenyama abantu abalambayo emaphandleni ababhekanele somiso esikhulu lonyaka esidalwe yisikhudumezi somkhathi yese El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umphathi ntambo obona ngezokulondolozwa kwezomkhathi lenyamazana zendle, unkosikazi Sithembiso Nyoni, uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yendlala ehlasele abantu okwesabekayo lonyaka. Uthi omama kuzigaba ezehlukeneyo bazaqhatshwa ukubenga imihwapa yendlovu qede iyabelwe izabelo zonke phansi kohlelo lukamongameli olwe Presidential Feeding Scheme.
Okwakhathesi ngisababhalele ukuthi bakukhangele. Then when the service on sesihlala phansi sesibona ukuthi siyahanjiswa njani.
Uhulumende uthi okunye okwenza ukuba baqhube uhlelo lolu yikuthi indlovu zithwalise nzima abantu ezigabeni ezehlukeneyo. Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Elizabeth Thebe ohlala duzane leFula Forest.
Bazazibulala kumbe bafuna ukuthengisa imali bangayibamba bona abakulu bakhulu khonale, ayisaphumi sebeyifaka ezikhwameni, ayisoze isincidi. Kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala, sidlela amabele.
Sixoxe njalo lo mnumzana Eugene Sibanda, ukhansila ka ward 17 eMabale.
Abantu bedlelwe amabele beqede bengatholi lutho, indlovu sezizinengi kulabantu.
Umnumzana Daniel Sithole ohola inhlanganiso yezemvelo eGreen Shangwe Environmental Trust uthi lulungile loluhlelo ngesizathu sokuba inani lendlovu selilinengi kakhulu.
Yebo, inyamazana zendle ziligugukithi njalo zibaluleke kakhulu, kodwa kumele futhi sibuye sinanzelele ukuthi lempila kahle yabantu lamalungelo abantu ezabelweni ezehlukehlukeneyo abalulekile njalo.
Ukhansila kaward 3 ekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi umbono mibili ngalesi sinqumo.
Inyama leyo ngiyazi ukuthi isizadala futhi uhlukuluzo futhi ebantwini, abantu bezaqala ukuhlukuluzwa yilabo bantu abazavelela kwezinye indawo besiza lapho okubulawo lezindlovu bona bengazange zibahlukuluze.
Unkosikazi Nyoni uthi indlovu lezi seziziningi kakhulu kuqathaniswa lobubanzi bamadlelo azo, okuyiso isisusa sokulisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Farai Magu ohola inhlanganiso ezimeleyo ebona ngezokulondolozwa kwemvelo e-Center for Natural Resources Governance, othi bona kabavumelane lalokhu.
It's a very reckless move that is going to affect tourism.
Isinqumo esiyingozi esingabulala le tourism eZimbabwe, njalo lokhu kusazophikiswa laphambi komthetho ngoba indlovu zivikelwe ngabamalungelo e-international conventions, awuvuki nje uthi sengibulala.
ezinye izakhamizi zilombono wokuba imihwaba yendlovu lempondo kumele kuthengiswe kwamanye amazwe imali etholakeleyo isetshenziswe ukuthuthukisa izigaba zabo. Iziqondiso zesivumelwano samazwe omhlaba wonke jikelele ese Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kumbe iCITES kazivumelane lokuthengiswa mahlayana kwempondo zendlovu kumbe inyama. Kusanda kwethulwa umbiko edalele eParliamente leZimbabwe ukuba kulendlovu ezifika inkulungwane ezilikhulu 100,000 elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Selokhe sekudaba olufanayo abantu abaningi emadolobheni bathi sebesidla kanye ngelanga ngenxa yokuswelakala kokudla. Intathele izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxe laba madolobheni labahlala edolobheni lakoBulawayo.
Kukondoda zibonele ebantwini kulezi nsuku indlala ingenile. Unkosana Senzile Moyo ongelandoda wanabantwana ababili ubhotabhota edolobheni lakoBulawayo ezama ukuselela abantu abakhe ukudla.
Sidle ekuseni into abantu abaye bephuma nje sidle khona lokho sokuphuma nyaze nyekudla futhi intambama nxa ngazuzanga lutho kusho siyalala nje sivuke ekuseni njalo nje.
Umnumzana James Dube uphila nzima lodadewabo onegciwane le-HIV.
Esikali kudle ekuseni udle ntambama because jutho ukuthi imali ayikho kuyabusukhetha futhi ukuthi enaleyo i-breakfast sikhavi lunch so siyakudla ntambama.
Omunye othole nzima umnumzana Reason Pofu ongenamsebenzi omlethela imali.
Kwaba nje lengadlanga sengakalivuka ekuseni. Mhlawumbe umnawami uyengokazimisayo u-one duma kona size ucile ukudla ezindlini.
Abasakhulayo abaningi bathi baphila nzima ngenxa yokuswelakala kwemsebenzi. Ukosazana Grace Nyoni waphutha izifundo zakhe ekolleji le-National University of Science and Technology.
Kodwa sengidrophe out ngenxa yokuthi izinto ziyadura, i-school fees siyadura okokuqala, abazali bami abasakwanisi ukuthi besibhadale. And lokudla endlini akusela kudla. So lami ngicine ngibona ukuthi ngcono ngizame amanye amaminzi ukuthi ngiphile. So sengisemgwaqweni lami senzama ukudinga imali, izinto zikhwelile.
Kukanti uRumbi Zulu sekhathele ngokuhlupheka, ngakho-ke uthi sekuthengisa umzimba ukwenzela ukuziphilisa.
Mina ngafunda ngaqeda, kodwa ngokuwoma kwelizwe ilizwe liwomile, sesisebenza nje emgwaqweni ama-short time, sometimes amanayithi, roughly kuyangiphilisa nje since singaqalayo kathe sayisanejile ukuthi lami indlu yami ikhanye ukuthi kwenzakalapha.
Umnumzana Tesmond Ntini, inkokheli esigaba selobhengula, uthi abantu bayadubeka.
Abantu bathwele nzima kakhulu and indlala ibhahile, sihlangana labantu bona abayi babakhangela imizi abantu abadala abagogekileyo.
Ingcwethi wezomnotho ezimeleyo umnumzana Lubani Nondo uthi umlando wokuvikela indlala ukuhulumende.
Udaba lwendlala emadolobheni ongithi by extension lemaphandleni lubuhlungu kakhulu, kodwa kulisizi kulakho konke yikuthi uhulumende sewapenda umpikitsha ukuthi kumele sizwisise ukuthi vele kumele abantu balambe ngoba bekungela zulu ngomnyaka odlulileyo. Sizange siqhubeka singasebenzi, sizaqhubeka indlala isitshaya. Uhulumende kumele akulungisise lokhu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe, njalo uhulumende uzama ngamandla wonke uba athengele uZulu ukudla. Uhulumende wakhe uthi kulabantu abafika phose izigidi ezilithumi abalambayo elizweni abagoqela abahlala emadolobheni, kudingwa imali efika amabhiliyoni amabili eZimbabwe ukuze uZulu athengele ukudla. Kule ndlala esabekayo eZimbabwe lamanye amazwe edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esenza izulu linganingi imfanelo onyakenye. Yimena Studio 7 ngikoBulawayo, ikamela mwezi Jesus Banda.
Wayengumongameli wakwele Botswana umnumzana Seretse Khama Ian Khama uphindele elizweni lakhe lamuhla. Selokhe wabaleka wayahlala kwele South Africa ngomnyaka ka-2021 ekhala ngokuthi uhlukuluzwa ngowamkhetha ukuthi athathe isikhundla sakhe umongameli Mokgweetsi Masisi. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khona le kwele Botswana.
Ukama umiswe emthethwandaba eHabroni lapho acele ukuba kwesule esinqomo sokuthi abotshwe ngaphenduka kwele Botswana. Umthethwandaba ovumelane lokhama yena osezaphenduka emthethwandaba mhla ka-23 Mpandula uzothonisiswa amacala agoqela elokutholakala lesikhali ezazingekho emthethweni lelobukhohlakalo. Ukama uyakuphika konke lokho esithi imsebenzi kamasisi ozama ukumdlisa luklubhu okwamenza wachiya ibandla elibusayo wabumba elakhe iBotswana Patriotic Front kumbe iBPF. Umabhalani jikelele weBPF umnumzana Lawrence Wokedise uthi ukuphenduka kwakhama makutsho ukuthi umkhankaso wabo wokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo luzaba lamadlabuzani.
Njengebandla sihlala sisitsho njalo laye ukhama watsho ukuthi sizakwenza izimanga kukhetho oluzayo. Usebuyile ukuzokhankasela ukhetho.
Ukuphenduka kwakhama engalindelwe kutshe inenge ogoqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bebambe wangaphansi. Umnumzana Cosmos Banda uthi ukuphenduka kwakhama kuntshintsha isimo ngokhetho lwenyanga ezayo.
Make kube le stiff competition yenza ukuthi iruling party layo ibophe ziqini.
Umnumzana Ntokozo Thebe odabuka eZimbabwe ohlala eHabroni uthi khathesa amehlo wonke azaba phezu kukakhama ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluzayo.
Kungenzakala ukuthi okwinto lokhu kubuya kusiba i-disturbance ukuthi especially ama-opposition parties, people they are now going to focus kukhama.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kulezi zathu ezingabe zenze ukhama ukuthi aphindele ekhaya.
Ukhama usefikile kulelo zinga lokuthi azimisele ukuthi akwenzeke okwenzakalayo, kodwa kuqakathekile ukuthi ngingafeli o ngigugele elizweni elingasilolami.
Uthi okwesibili njalo ngabe kuyiso isizathu esemqoka ukuthi ukhama befuna ukufika ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kuzazoncedisa ebandla lakhe le-BPF. Noma nje ukhama kunguye wakhetha umasisi ukuthi athathe isikhundla sikamongameli ngomnyaka ka-2018, ababili laba sebe ngumangoyelenja kodwa akucaci ukuthi balwelani. Umasisi esikhathini esedluleyo uke wathi ukhama wayefuna ukuthi ngemva kwesikhathi kufake umfowabo esikhundleni sikamongameli yena asetshenziswe njengesiphamaso. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSauron kwele Botswana.
Abadala bathi lithulelwa ebandla. Nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke.
Kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani.
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMarvelous Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulepto ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi uzalwisana kabuhlungu lele Melika lamanye amazwe entshonalanga le-Ukraine. Ukraine lingavunyelwa ukusebenzisa izikhali ezinkulu ukuhlasela elizweni lakhe. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele Ukraine usecele eLemelika lamanye amazwe akumanyano weNATO ukuba asebenzise izikhali abazinika ilizwe lakhe ekuhlaseleni phakathi kwele Russia. Kubikwa ukuba umongameli Joe Biden usahlolisisa udaba lolu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba baphila nzima abantu kwele Morocco esigabeni se-High Atlas Mountains okwaba lokuzamazama komhlaba nyakenye wabhubha izakhamizi eziningi. Bathi izindlu zabo kazikalungiswa, imigwaqo lokhe ingahambeki njalo ezinye izikolo kazikavulwa. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington.
Kuyini okunzima ukwedlula ukuphephela elizweni elingayisilo lakho? Lapho omele uqale kutsha impilo endaweni ongayijwayelanga. Impendulo ithi, yikuhlukuluzwa lokubotshwa elizweni lakho. Abantu abalikhulu elilamatshumi amathathu lanhlanu 135 ababotshwe ngendaba zombusazwe abavalelwe entolongweni kwele Nicaragua bakhululwa bahanjiswa kwele Guatemala mhla ka 5 Mpandula. Bazi zonke izimo zombili. Elemelika lenelise ukubahlenga ngokuthi bakhululwe ejele, njalo umongameli waseGuatemala wavuma ukubamukela ngomusa. Abantu laba sebephiwe ithuba lokucela indlela ezisemthethweni zokuthi baqalise impilo zabo kakutsha eMelika kumbe kwamanye amazwe. Ekhuluma lentatheli zindaba ekwele Guatemala, umsekeli kanobhala weMelika obona ngenhlelo zangentshonalanga, U.S. Deputy Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs, umnumzana Eric Jacobstein, uthe, kwaba yinto emangalisayo ethinta imizwa ukubingelela abantu laba besethareni. Lapha bethatha amanyathelo okuqala kutsha impilo zabo futhi bethole lenkululeko. Wengeze wathi ababeyizibotshwa laba bahlangana lobunzima obukhulu eNicaragua lokuthi behla endizamtshineni besithi, uNkulunkulu abusise iMelika, uNkulunkulu abusise iGuatemala. Phakathi kwababebotshiwe kulabalitshumi lantathu 13 abangamalunga eMountain Gateway, okuyinhlanganiso yezokholo esesabelweni seMelika eseTexas, labalwela amalungelo oluntu, amakholwa esonto yamaKatolika, abafundi kanye lentatheli zindaba. Bayingxenye yamaqembu amanengi ezibotshwa ezidudulwe nguhulumende kaOtega loMurillo zaba iziphepheli kunyanga ezisanda kwedlula. Iqembu lakuqala lalilabantu abangamakhulu aphezu kwamabili 222 abaphikisana lohulumende abakhululelwa ezandleni zeMelika nyakenye ngonhlolanja. Bonke baphucwa ubuzwe babo. Ngozibandlela lonyaka ngo-2024, uhulumende wakhulula ubhishopu wamakatolika ohloniphekayo uRolando Jose Alvarez. Labanye abesonto yakhe abalitshumi lanhlanu 15 wabanikela ezandleni zeVatican. Kusukela ngo-2018, lapho okwaqala khona ukutshengisela kwabantu elizweni lonke jikelele besola umbuso weminyaka elitshumi lanye kamongameli Daniel Ortega, uhulumende uhlukuluze abantu ngodlakela olukhulu ezama ukuthulisa labo abasola umbuso wakhe. Ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu kusaqhubeka. Imbiko emibili ephumelelo nyaka ukhitshwe lugatsha lwe-US State Department obubona lungelo kwele Nicaragua lowethulwe yi-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights iveza ukubotshwa mahlayana kwabantu okuqhubekayo, ukuphathwa kabi kwalabo ababotshiweyo lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo. Sikhuthaza ukuthi bonke ababotshelwe ezombusazwe bakhululwe kwele Nicaragua, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika labanye amazwe uSecretary of State u-Antony Blinken kumbiko awethulele abezindaba. Abantu baseNicaragua bafuna umbuso okhululekileyo lapho okuhlonitshwa khona amalungelo abo kanye lenkululeko yabo kungela kuhlukuluzwa.
Lo ngumbono kahulumende weMelika.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7 njani? Hayi, lingelela. Simangazwa nje izanu le. Behluleka nje ukuhlonipha imfundo. Matisha kunini ekhala ngeholo. Imfundo siphansi ngendaba yemnankagwa lo ongafuni ukuhlonipha imfundo. Imigwaqo ifile, amabhasi, izimota zilimaza abantu njalo. Yena akakuboni konke lokho. Asazi kumbe kona abahlali meeting le cabinet yake bebonisana ukuthi hayi asiqhubeni so asenzeni so makunje kuyabheda la silungiseni la. Avele bebuye nento efileyo nje ebantwini bethu beyikhuluma nje. Into abayaziyo ukuthi abantu bebopha abantu abahalacala. Yinto abayaziyo kuphela.
Salibonani bantu beStudio 7, salibonani njalo labo bonke abantu bakithi abathanda iStudio 7 abangamana bebelenhlanhla bewuzwe lo mlayezo wanamuhla. Ngiyacela nje ukuthi lingilalelisise nje kancane, linginikeze ithubanyana. Ngicela linake kakhulu emhlabeni ukuthi kwenzakalani. Singabi iziphofu, limukani. Izimpi ezisemhlabeni zomhlaba azikuphela, ezakushuka kudaladala lanamhlanje zizohlala zikhona. Ngiqale nje ngodaba lwabamhlophe. Impi yomuntu omnyama labantu abamhlophe ayizikuphela, bahlala besicuya njalo nje kusukela kudala. Loba yinini noma ngaze kuthiwa kwenzakala ini, loba enhle noma kuthiwa ubani kutheni, okusalayo abantu abamhlophe bahlala besibulele njalo nje. Kuzoba nemikhuhlane, iziningi izinto ezizayenzeka. Kubuye elizweni lakithi badala, kakhulukazi thina abantu bakamthwakazi. Noma ngaze kube la ipolitical party, as long leyo political party ingeyabantu bempumalanga, ngiqinisile ngiqinisile, siyohlala sikhala noma singaze sikhulume yiphi imibono.
Dalibingelela sizwe sakithi lonke madwakithi sokukhulumayo sikhona lapha sikhalaza. Ngike ngiqondise lapha kulaba abantu bezana, asibazondi izana, siyizondi kodwa isenzo siyasizonda. Ngikho ngizakuphinda futhi lokhu, izana isenzo siyasisona. Why? Ngizakhuluma ngento ekade ngikhona ngolwesibili ngisuke ekhaya. Umgwaqo wecholocho kusuke echolocho uzuzofika khonapha emuyesikolo lesesilapha emapulazini. Sigoqo khona umubi kakhulu, kudlulisa umubi kakhulu. Amatraka sezibaleka segebheli wethu lwawo sikosolusha. Sicela mangaye sikhalaza uhulumende elalele lokhu, engathi ekhalaze bese ehambe bopha abantu. Hhayi, lokhu siyakuzonda kakhulu vele.
Studio 7, Studio 7 nje. Inkinga siyafaka amarekhoda lisifale uyafaka wethu, angazi ngibe sikhuluma into ezingazwakali. Kodwa linikeza daily ukuthi bonke abafufaka ama-meseji, kodwa sizwa abantu one abahlala bekhuluma daily everyday, abanye asizwakali.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho kusithumela yena imbono kunombolo ezithi 1202 465 0318.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to pokine.
Uhlelo Was a Friday kuleviki sihamba leqembu leRumba elilo Dumoluhle Express Band. Leli qembu lidabuka elupane kodwa licula likwele Botswana, lapha umholi walo uphethe amasingi abo amabili elesihloko esithi Sikhandimali kanye lethi Inkundla. Nangu ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Oma Tauta, Resistile la Jamsi, Muru Shana, Habala, Itenja Boys. Sini Tina Stakwente, Bafana Ufo, Ebenyaga.
Selibonani wasakaza abahle kanye balaleli kuzonke indawo. Ekhulumayo nguTrevor Moyo odabuka eLupane esigabeni saseNdamuleni. Okwamanje ngilapha eBotswana, qale ucula last year ngakhipha amasingi track angu-2, and then manje azokhipha amasingi track angu-2. Esihloko esithi Sikhanda Imali izo ingoma engilazo manje.
I'm going to go to the hospital.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mafuna ukuxhumana lathi asetsha uFacebook igama elibhalwe Dumoruhle Express Band. Ikati ke nenombolo zethu zithi zona +26 7740 171 41. Uyakwazi ukungithola khonapho kuWhatsApp ma ungabufuna ingoma zethu, siyakwazi ukunikeza zona. Ikati nakuula kwi-intanethi ziyatholakala, la kuTikTok sikhona wasesha Dumoruhle Express Band, uyakwazi ukusithola khona. Mawufuna ukuxhumana nathi yizo inombolo zenu esizisebenzisayo, ukwazi ukuba lolwazi olugcweleyo uyasithola khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sicela lisixhase lathi siphakame sikhule lathi size sikwazi nathi ufika kule level esifunayo. Angeke sibe nalutho ngaphandle kwabalandeli. Sixhase lathi siphakame lathi sikwazi ukufika lapho esifuna khona. Ke umculo wakithi siyawuthanda, sofuna ukuthi sithole ama-supporters sikwazi ukuthi siqhubeka silenzela into enhle balandeli wethu. Siyabonga.
Umculo weRumba, umculo weqembu le Dumoruhle Express. Yebo, bahlabela bekhona le Botswana bona bephuma eLupane. Bexoxa ke lo ntungameli inkomo uhlelo Woza Friday. Luyalandela ke uhlelo le Live Talk lapho esixoxa ngombuso kaZulu olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.